Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhlaka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sudden urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August. To ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent, and credible manner.
Abazehlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth. Asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo, kutshengisela ukuthi khona kulento abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Intatheli zindaba ze-Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe. Okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazehlola ukhetho eZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi, kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent, and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lentatheli zindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho nokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalitshumi lane 14 abazahlola ukhetho kuleli, njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwemibiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi balethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August we will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezehlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa lalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela loZulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukeneyo zelizwe mhlaka 21 ngomvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho uminjani elizweni. Okhokhela iqula leSADC umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olunokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters to exercise their civic
isadik ikhuthaza uzulu wonke obhalise ukuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhla ka 23 Ncwabakazi sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo
ingcithi ecubungula ezombusazo umnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle
uhulumende ophila kuhle lamanye amazwe nguhulumende ophila kuhle lamanye ama ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi apho ngubuya azohlolisisa ukhetho kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lati hayi thina asilakho esingakufihla
kodwa enye ingcitshi ecubungela zombusazo omnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho
so lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani
iSADC ithi layo kayisoze ithathe icele isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwango lesithathu weviki ezayo ukuza kwiCommonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe ayakuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003 amaqula omabili athi aza kwethula imibiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhla ka-29 Ncwabakazi imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kakhulumende ngokukhulunywe yila maqula awe-SADC leCommonwealth yehlule njengoba umphathi ntambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhalekhukhwini ngimele iStudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo weVoice of America. I-Studio 7 yakhweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le into esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo weVoice of America, unkosikazi lo Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe esithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa isisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesivili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube, usole kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi, kubi lokho okwenzakaleyo. Kutshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle and kuningi abazama ukuthi bekufihle kulo muntu obuleweyo eGrandview kubantu batshaywa emakhaya batshaywa abantu ngoba emashonalendi undoda lo omncane sengenile ungenile emakhaya ungenile not only emashonalendi ungenile lemathebeleleni uhambe eplumtree yabona ukuthi ukhona so bayasaba abasabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu lokho ukubona njani?
Lokho vele sikubonile ukuthi khona uza kwenzakala ngoba athi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalists abathethe eSouth Africa abanye bangkhona abangasebenziyo vele kumedia esibaziyo sizithulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthe khona eZimbabwe kulungile kodwa akulunganga So Chris, but just chased away from Zimbabwe because they don't want to be born with the Zagala. Kates in Kuruma Ninja, except Indura, Ulotula, but Bonabans because of this.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha iNew Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini
hayi uhamba ngerong futhi xa wadlala ibhora yabukwazi umuntu utshayela ibhora phezu kwegeti hayi engibona ngiphansi lapha ashiko lokho amadoda lawa athinga asaba asaba kakhulu yakufuqa ikhojeni bengavumeli ukuthi ama-journalist angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free and fair election is impossible nakathesi sengenile ePindura amapholisa asegcwele esuthini abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe. Abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-TCCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Agusi thandabuzi tungobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama champions abantu bezani babekhanya kuma video bekhupha bedabula ama poster ethu sesibamba abantu abaningi sibahambise emapoliseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama poster ethu amapolisa izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwe politics kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banje bedabula ama poster bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law akuncedisi ukuthi sithi ngobani izano PF kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebe dliwe i-TCCC sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa akusibisele muva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo ede bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela uNkulunkulu uyasebenza phela silamabillboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa aphonga ukukhangela nje silabantu abatshayiwayo amapholisa aphonga ukukhangela nje sokuphonga ufanana lama high court lezeki kwinto ndawonye silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa
umnumzana Felix Magalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-TCCC yiwo alwisana wodwa.
ngike ngabhodabhoda endaweni zaseNjube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe ZANU-PF befaka ama-posters abo, ngabona be-TCC labo befaka ama-posters abo, ngabona lalabo abakhokhelwa kumama uValeria thinxa ngaphamasanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa. Thina njengeZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke, ubaba uChiwenga nobaba uMohadi lo-chairman wethu umama uMchinguri, kubuye even lo secretary general ubaba uOben Bofu, bonke beforma i-presidium, they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu. Umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sabo yedwa, ngoba thina njengeZANU-PF siyakwazi ubana sizanqoba, njalo sifuna ukunqoba kuhle lokhu abakuthi yi-free and fair. Ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu. Kodwa sesiwabonele amalunga awe-TCC bayalwa bodwa. Kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni elobhudu wethu u-Ostalos bonke bengamalunga awe-TCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana, bayalwa bodwa, kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama-demonstrations khona phana. So nxa even sokutshisana lama-billboards kukhitshwa lani, bengafuni ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU-PF. Asikho khona ngale thina, ngoba into abona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa, kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo.
Kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU-PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa, amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini?
Manenge ama-posters ethu asedatshuliwe, edatshulwa ngabantu bona labo abe-TCC labanye abantu. Ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chickenini, ngiyabona kwakusekethegudu nxa ngaphamanzi esadabula ama-posters ethu senza loku laloku.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Abazancintisa ukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazosebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa. Ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansila eGwanda bathi kuningi okusamele kwenziwe kuleli dolobho, okubhalisa ukuqeda udubo lwamanzi, ukuswelakala kwamagezi kwamanye amalokitshi kanye lokusilela kwezikolo zikamasipala. Umnumzana Ngqabuto Mpofu webandla leMthwakazi Republic Party ozancintisa ku-Ward 5 eGwanda uthi ziningi indubo ababhekane lazo iyakhulu elokitshini leSpeedscop North.
Amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayiphi indlela. La engihlala khona ungakhangela kakhulu, imigwaqo yakhona ifuna amabridge, umasipala wayiyenza kazange afake amabridge. Indawo yethu yayela amagetsi, sasesikhangelele sathembela emasoleni. Lokhu nge amasela asuka azenzela santando, kakukho ngisho loyedwa abotshwayo.
Umnumzana Edgar Ncube oncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change Ward 6 eGwanda uthi uzalwisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo.
Wabananzela ukuthi akula sikolo ku-Ward 6, izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private, aso sikolo se-council. So ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali baka-Ward 6 labo bathole isikolo.
Umnumzana Canisius Nkala webandla leZaphu laye ozancintisa ku-Ward 6 uthi kuningi okumele kwenziwe umasipala weGwanda.
Sibe lendlela ezokureyiza i-revenue, ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamanisipala zihlala zingaholanga ngoba asilandlela zokureyiza i-revenue. Instead of ku-enforce imithi yama-bylaws, but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi, zi-attract abantu abazabuya kuzoba lama-firm.
Omnumzana Thulani Moyo ebandla lezana PF owakhethwe ngangcintiswanga kuwa-2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobho leGwanda ungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi ungabe nabantu umuntu ozangena echambers ukuthi mine wadini yami, mine wadini yami. Akumelanga kumele ukukhulumela iGwanda. Nxa sise council sikhulumela iGwanda. Ngibumele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besiscop. Ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikai. Asithwa ngokufana nayo, yes. Asidonse ukufana nayo, yes. Asoze sidonse futhi ukufana nayo, yes. But umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu eGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe ngukosazana Lungile Masuku.
Kube ngamakhansilazi asebenzisana labantu, kube ngamakhansilazi angela corruption, kube ngamakhansilazi alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngamakhansilazi athatha imbono ephuma kwizakhamizi iyisebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga ekhansilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukusilela kwamanzi, ungatholwa kwezimo ngesikhathi, kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezitshiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphelandaba athabalalayo isigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho eZimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba inani labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Unkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena-ke uchazisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
MP la usimela ukuthi silathi sithole umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Sinti emgwakweni lathi singavunyela ukuthengisa sithengisa khonapho kungekho emthwetheni.
UCharles Ncube ohlala eChabalala uthi ufuna u-MP ozasebenza labantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe lama-project.
Kukanti unkosazana Patience Nkomo wesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi mina ukuvota ngizavota ngaregister sibili kodwa ngiyadonda ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka le minyaka akulanto etshintshayo.
Amazwi kamankomo wagcizelwa unkosazana Sakhile Ncube ohlala ephelandaba.
Hayi thina sikhathele sirejistile sibili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba noba singaze sivota akulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla leZanu-PF kulindawo unkosazana Cecilia Melody Verenga uthi abantu abavotela inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kobulawayo.
Abantu bephelanda bachabalala vukani for 23 years i-opposition ibusa kobulawayo sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change khangelani kobulawayo akula change abayilethayo likhangele nasephathini yabo kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TBC yababili double candidate kulo msekelo wesikhulumeliso leli bandla uGift Osalo Siziba ongiye ofunwa libandla lelo lo nkosazana Soneni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu woqotho.
Ngithembisa ukuba ngummeli oza kumela isigaba ngobuqotho e-parliament. Yilo mthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe imtuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Ukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Elakokuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba ye-development. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke lezi gamba emaningi lamapotholu. Kufanele kulungisiswe indaba yemigwaqo into eqakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma bejephana ngemilomo abasekeli balaba abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba le double candidate abamela i-TBC kuzo zeZNPF ithathe isigaba sephelandaba bachabalala kukhetho lukamhla 23 ngobakazi. Imele Studio 7 ngapha seChabalala igama lango ezwe Jesus Banda.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Woza Friday namhlanje sihamba lomculi kaMasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likaMandlovu incangebomvu. Yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalami elangenkela lokuzala ngesporti elikichuma mzalwa omalindi nduna mshikana emculweni ngifike 2017 akalo release 2019 insizwe zingisizile zizwa kule nsizwe yasekheza bathi udla muva ngengobe ezingakwaziyo lo mntu batuba ekunjaneni nenkunzi emnyama mfokamdluli nodiliza nodiliza mfokangwena nodalichazela ikhulu ungazanisa ney'nsizwa nje ezingangibhokopheli saphambili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 073565459 izo zinumbers zasegoli kakhulu. Kutiktok inqwelo likaselo 1, kufacebook inqwelo likaselo ELPT noma inqwelo likaselo njebomo itholakala lapho.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kini nomixhumana nabantu engisebenzisana nabo ofana no-DM nobani bani. Kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi utholakala kini konkithi inombolo zazo ongezayo.
House suka wensizwa likhoso likaMandlovu incangebomvu insizwa ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli izindaba ze-Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvuma nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe ngumqondisi we-Voice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezithiyeneyo ezifana le-SADC le-Commonwealth asebefikile eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.